Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana Mthwakazi kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlakatheni kuNtulikazi 2021 igama lami nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2683 belo mkhuhlane lo.
Ubaba uMkhiwane sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzifaka phansi.
Lanxa owayengukomanda weZipra, umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo athi eHeroes Acre. Inhlanganiso ezizimeleyo sezimangalele uhulumende kaMnangagwa ku-United Nations laku-African Union zisithi wephula amalungelo kaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 belo mkhuhlane lo. Lokhu kusho ukuthi abantu ababhubhe ngolwesine langolwesihlanu kuphela bedlula ikhulu 111. Ingcwethi kwezempilakahle zithi amanani la akhomba sobala ukuthi umkhuhlane lo uyawumemetheka ngamandla lanxa nje uhulumende eqinise imigoqo yokuwenqabela. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selifike ku-2084 kuthi asebefunyenwe belalo sebeku-65,066 ngokutsho kogatsha lwezempilakahle. Abaphethwe yilumkhuhlane bonke sikhuluma nje bangu-18,961. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela izolo bangu-26,374 kuthi abahlatshwe esibili bona bangu-4,063. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu-875,182. Kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu-588,883. Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele umanyano we-United Nations kanye lowe-African Union zikhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iSouthern African Human Rights Defenders Network, iCommittee to Protect Journalists kanye leRobert F. Kennedy Human Rights. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana uyakulandula ukuthi bephula amalungelo. Lanxa owayengukomanda weZipra, umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo athi eHeroes Acre. Umsakazo we-ZBC uthi isiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Obhedi Mpofu uthe lanxanje bebefisa ukuthi uNkiwane abekwe emathuneni amaqhawe eHarare. Njengoba ephiwe inhlonipho, uhulumende uyasihlonipha isinqumo salumdeni. UMnumzana Nkiwane ubhubhe ngolwesibili eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lantathu 93. Wadlala indima enkulu ekulweleni ilizwe ekuzaphu, njalo ungomunye wabalweli bempi yenkululeko abathathu ababa ngabakuqala ukungenisa izikhali ngudlu elizweni. Omunye owalwa impi yenkululeko laye obhubhe kuliviki, uMnumzana Michael Chakava, usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Le inhlonipho njalo ephiwe umholi webutho uMnumzana Ezayi Chimonyo, yena owetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi. Abamabandla ezombusazwe bathi bakhala kanye lomdeni kaNkiwane. Nansi isikhulumeli sezaphu uMnumzana Iphithule Maphosa.
Ubaba uNkiwane ngumuntu ophatheke kakhulu ekutholeni inkululeko kwele Southern Africa yonke. Ubaba uNkiwane akaso qhawe leZimbabwe kuphela, liqhawe le Southern Africa yonke esihlanganisa amazwe anjenge South Africa, Namibia, Zambia leZimbabwe, ngoba kulapho esilobufakazi obusegcekeni njalo obugcweleyo ukubana wasebenza kakhulu emazweni lawa. Le nhlanganiso ezazivelela emazweni lawa ehlanganisa i-ANC, iSWAPO le-UNITA eZambia endabeni yokuthi amazwe lawa ethole inkululeko.
Ubaba uChimonyo yena lithini ngaye?
Okusidanisa kakhulu njengebandla, njalo engithemba ukuthi yinto efanayo kuma-victims eGugurahundi, yikuthi abantu laba esibaziyo ngamagama abaphatheka kuGugurahundi, ikakhulu ababeyikhokela abafana loChimoyo, abafana loParence Shiri laye osewasichiyayo, labo bonke ama-generals esiwaziyo asiyasichiyayo aphatheka edabeni lweGugurahundi, yikuthi sebe siyacatsha emathuneni bebalekela i-accountability.
UMnumzana Iphithule Maphosa isikhulumeli sezaphu. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Ubaba uNkiwane amadikane u-Abraham, sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzi faka phansi lokungasikhukhumezi. Ngabe ngabanye ngabe lokuchaya uphondo sithi mina qalayo azange vele ekwenze lokho. Isinto esisithole kuye ukuthi umuntu ufound ezibumbe engasikhukhumezi njalo esebenzele isizwe. Namhlanje inyama yendlovu baningi khona sebesazi ukuthi ethi sihlezi eduze leqhaweli njengalo muntu wayengumuntu obumbekileyo olesibindi ungalamketha abatshabi osebenzele wonke umuntu eZimbabwe. Yikho ke sidikalale ngokuthula iqhawele sizwe, iqhawele amaqhawe.
Udaba lukaChimonyo lilubona njani?
Sibambwa ngaphansi sesithi uChimonyo sebemphe isicoco sokuba liqhawele sizwe. Kanti iqhawele sizwe ngumuntu onjani? Iqhawele sizwe ngumuntu ophile labantu kahle, njalo izenzo zakhe zihambelana lozulu jikelele. Ngalokho siyamangala, sibambwa ngaphansi sesibona iZANU-PF lobaba uMnangagwa sebemupha isicoco uChimonyo esithi liqhawele sizwe. Yena waphatheka kakhulu ngomzabalazo we-50th Brigade esithi iGugurahundi echola abantu besintwini.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Siphinde saxhuma njalo ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule.
Obabunkiwane, umsebenzi abawenzileyo ucacile nje inhlonipho le ukuba liqhawele esizwe imfanele nxa kukhangelwa imisebenzi yakhe ayenzileyo. Imisebenzi yakhe ayenzileyo ikhuluma yodwa imisebenzi kababonkiwane. Babonkiwane liqhawe sibili. Nginanzelela ukuthi kathesi ezintweni zonke esizikhulumayo lezi wabo babonkiwane imisebenzi yonke abayenzileyo imisebenzi eyiyo esifikise khona lapha esikhona. Ngokunjalo babonkiwane uyadeserve ukuba liqhawe lesizwe. Babonkiwane yibo abalweli benkululeko, yibo abasenze sathola lokhu uzibuse lo esilayo namhlanje. Nje imisebenzi yabo babunkiwani le.
Obe ngomkhokheli webutho umnumzana Chimonyo Lai uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kodwa bakhona abakusolayo lokhu besithi ubengamelanga ayithole inhlonipho njengomuntu owaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi.
Kumfanele ukuthi abe liqhawe lesizwe. Kumfanele kakhulu njengamanye amaqhawe esizwe alele eHeroes Acre ngemsebenzi abayenzileyo. Ye kuyadanisa ukuthi ekufeni kababa Chimonyo abantu sebesungula njalo ukuthi begenise indaba yombhuqazwe ekufeni kababa Chimonyo. Angazi ukuthi kathi abantu sokutheni kanti ngoba yonke into bakithi sokuthi nanga ukufa sokuvelile. Indaba yombhuqazwe layo nansiyana lapha. Angazi ukuthi kathi sindaba yombhuqazwe lapha ingena ngapi.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usesole kakhulu uDlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma esithi abenza ubudlova lobu bazaphathwa kalukhuni ngengalo yomthetho. Uthuso Khumalo usipha loludaba.
Abasekeli bakaZuma bavuka ubhova bavala umgwaqo omkhulu oxhumanisa isabelo sakwaZulu Natal lezinye izabelo N3 izolo ebusuku. Bachisa izimoto besithi bafuna umnumzana Zuma akhululwe ejele. UZuma yena owake waba ngumongameli weSouth Africa uqale ukupika kuliviki ngemva kokufunyanwa elecala lokuyisa inkantolo. Abajengiselayo laba bachisa amaroli athwala impahla lenqwaba ezimoda abazivimbe kulumgwaqo besithi uDlakela lolu luzoqhubeka nxa uZuma engakhululwanga. Le yinto esolwe kakhulu uRamaphosa kumbiko awethule lamhlanje. Uthe lanxa abantu belelungelo lokutshengisela udlame olunje oludiliza umnotho alusoze lufunyelwe. Nangu omunye umsekeli kaZuma.
Kuphazamisa impilo zethu ziku risk ngalendlela ongakazuzu uyibone. Siyacela uhulumeni wethu ngenelele kulesimo. Siyacela bakhulule umsholozi, akaphume umsholozi ahambe ayekhaya mhlambe nathi sizokwazi ukuthi sikhululeke.
Sokulokwesabela ukuthi uDlakela lolu lungafika lase Johannesburg ngemva kwembiko yokuthi abasekeli bakaZuma baqoqa umhlangano eGippstown kusasa. Umgcini hlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazekile.
Siyakhumbula futhi ukuthi kwathi kulensolo yokuthi kungani kusebenza abantu bokuza eSouth Africa ikakhulu ekuchayeleni amaroli kwachiswa ke amaroli futhi khathesi sekuchiswa ama-truck. Yinto esisolayo ngoba lokhu kuhlukumeza abasebenzi.
Ukutshengisela lokhu kubikwa sekuqhamuke njalo endaweni ezijiyeneyo zedolobho le-East Court lapho umnumzana Zuma adonsa khona umnyaka olenyanga ezintathu ejele. Amapholisa athi asebophe abantu abaningi phezu koDlakela lolu oselubangele ukutshabalala kwempahla ezibiza izigidi zamarandi. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Lamlela ndwandwe
kwezemaphandleni izakhamizi ezansi emaNdebeleni sezidlela evalweni phezu kokumemetheka kwe-COVID-19 emakhaya. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Udokotela omkhulu ezansi emaNdebeleni obona ngokuvikelwa kwemikhuhlane umnumzana Andrew Felix Muza utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi igciwane le-coronavirus selimemetheke kuzo zonke iziqinti zezansi emaNdebeleni kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni. abezempila kahle babike ukuthi kuliviki kuletha kamuse suku kuwa 3 ekwana north esithethwe yilomkhuhlane kuthi kumaviki amabili adluleyo ukhona njalo obule ngomkhuhlane COVID-19 phansi kwentepe. Umnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi eFlabusi uthi sebehlalele evalweni ngoba lo mkhuhlane sumemetheka ngamandla esigabeni sabo.
Ezimayini lapha nje more than 50 abantu abatholakale belo mkhuhlane lo ngelanga lilodwa, okusethusa kakhulu kuba njengoba ivele iningi labantu livele lingakathestwa lingathestwanga kusho ukuthi umkhuhlane lo usumemethekile lapha kugodlwayo ngendlela esabekayo.
Uthi njalo okubangela kumemetheka kwaleli gciwane yikuthi kunzima kuzakhamizi ukuthi zihlale emakhaya kungela ezinye indlela zokuziphilisa.
So bazibona sebephoxekile ukuba baqhubeke besebenza lanxa bephakathi kobunzima bomkhuhlane lo ngaka.
Umnumzana Dennis Ncube isakhamuzi seNyandeni uthi nenge emaphandleni lokhu lingalandela iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane.
Ungenanzele emakhaya emashophu ezitolo kuvuliwe abantu banatha santando, ezimfeni abantu bayabuthana akula social distancing akula number, ama-councillors osobhuku bayabiza imihlangano abantu bayahlala lapha lalapha vela kula ndaba legciwane.
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi seMawane uthi ukubuthana kwezakhamizi ngesinye sezizathu esesidala ukumemetheka kwaleli gciwane.
Babuthene abantu laba kuthiwa kubhaliswa abaphekayo, kuzobhaliswa labaphendukayo empini abangazange bafinyelele ukutrena kuhle.
Umnumzana Edson Mazuku oyisakhamuzi seGwaqo eGwanda North yena ukhalela ukuhlatshwa ejekiseni ukuze avikele lo mkhuhlane we-COVID-19.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela.
Abantu abedlula amakhulu ayisishiyagalombili 853 baphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni wona osubulele abangamajumi amane 14. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Sithandazile Moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya ingxaki ezibhekane labahlali baleli dolobho ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Into esingathi silokuhlangana layo nje ngamasuwa emalokuchini nje ahlukeneyo lakho khonokho nje ukukhula kwe-crime emawadini. Yikho abantu abalokukhala ngakho ukuthi sicabangele ukuthi njengoba kuyisikhathi se-COVID kunje kungabe kulabanye ingxenye sebalahlekelwa imisebenzi noma sebaphelelwa zindlela zokuthi bazame ukuziphilisa. Yikho uhlupho lwe-crime solungathi lufuna ungathi soluyinto engathi iyahlupha lapha emawadini kobulawayo. Njalo nje enye into engathi ikhathaza izakhamizi indaba eyamanzi, ukuhlanzeka nje kwamanzi. Sesitsho nje for example emganwini lapho kuke kwaba ngathi kube lohlupho lwamanzi ahlanzekileyo, isizathu singaziwa okwakhathesi ukuthi amanzi avela angcoliswa yikuyini, kodwa kuke kwaba yindaba eke yahlupha njalo esakhangelela ukuthi ilungisiswe. Enye into nje engathi luhlupho emawadini kobulawayo lapha yikuthi ngesikhathi se-COVID lesi abantu ma behleze ezindlini ukudisconnectwa kwamanzi, indlela zokuziphilisa sezingathi sezizinhlutshwane. So ukudisconnectwa nje kwamanzi ngoba abantu bekoloda ukhansile izikwerede sezihlalile okwesikhathi eside.
abantu bathola yini usizo olufaneleyo ikungxaki abalazo, kukantili bancedisa njani njengenhlanganiso?
Thina njengenhlanganiso okukhulu okuqakathekileyo ukuthi simele zona izakhamizi sibe yizwi labo. Sengikhulumela into ezifana labo advocacy and lobbying, sibe yithi esigijima ngazo ukuba bathole usizo olufaneleyo. Sizimele uhlupho abahlangana lalo in everyday life on a day-to-day basis. Njalo sizama ukuthi khona sibambisane kanye le council, ngoba inhlupho ayisonto engabhekwa ngumuntu yedwa. Kufuneka ukuthi abantu babambisane. Kubonakala ukuthi khona amacebo angaphuma ekulwiseni izinhlupho lezi zakhamizi ezihlangana lazo. Ungaba yiwapi?
Inhlanganiso yakho ithi ibhodabhode edolobheni lakoBulawayo ihlolisisa ukuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela COVID-19 luqhubeka njani? Kuyini elikufumene?
Siqale uhambo lwethu ngaseBulawayo Large City Hall, saqhubeka sasesisiya erenkini, sasesiqcinela ngokuya eNkulumane Community Hall. Abantu bebehlaba sivili, bethola usizo lolu abaluthenjisiweyo. Sithumele nje isixwayiso ku-Twitter platform yethu, sikhumbuza nje abantu ukuthi ukuphepha kwabo kusezandleni zabo, ukuthi nanoma usiyathola usizo ukumele uzikhumbulele lawe ukuthi khona ukubhubha lokhu kubhahile njalo kuyamemetheka ngamandla. Umuntu kumele azikhangelele, akhumbule ukulandela ama safety guidelines esawanikezwa yi-WHO, observing abo social distancing njalo lokugqoka imask, ukwenzela ukuthi lawe muntu uphephe, uphephise nalo okulandelayo ngemva elayinini, uphephise lalo wena omlandelayo. Sizoqhubeka siwuthumeza lo mlayezo kwamanye ama social media platforms ethu ukuthi abantu bahlale belokukhumbula ukuthi babekwazi ukuthi i-safety yabo isezandleni zabo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sithandazile Moyo, obona ngokwethulwa kwembiko kwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni obutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomela isigaba sevungu edale lephalamende umnumzana Omega Sibanda. Ungasela ukuthi umumo unjani khona ngapho ku constituency yakho?
Izulu line kakhulu, abantu bebethakazelele uhlelo lolwefumvuzo ukuthiwa yintwasa. Umumbo wabo wamila wakhula kuhle, kodwa wathi susiya khona phana ukuthi uyevutha izulu lana kakhulu, kwagcina ke bengasavunanga kuhle ngoba wabulawa lizulu. Kwezinye indawo badobhile nje khona lokho mpishana, kodwa iqiniso yokuthi endaweni zabo lowagwelo kule ndlala kakhulu balutshwana badobhileyo umumbo emasimini. Kodwa nxa sisiya phambili sibona ukuthi sesinanzelele ukuthi umhlabathi wethu uthanda izulu. So kuyamele ukuthi sikhulume nabe agritechs basifundise ukuthi nxa kuzaba lezulu elinje kumele kulinywe ngasiphi isikhathi, kwenzela ukuba lokuhlanyela kokuphangisa osime mpijana ukuhlanyela ukuthi kuhambelane kuhle lezulu elabe lingaba linengi.
Njengoba ukhetho solusondele, likuhambisa njani ikakhulu sikhangele udubo lwe-coronavirus COVID-19 le yabuyayo?
Udisturb into eziningi kakhulu umkhuhlane we-COVID kusigaba sakithi la iZimbabwe jikelele. Into engiyithabela bela kakhulu ukukhuluma lokho kwenza umongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukuthi thina ama MP kumele siphume siyencedisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi iwevu labathi ngesithathu ingozi enganani. Singabuthana ezifeni lemachurch ke sizama ukuma sibili, ngoba yona iCovid singananzelela isimise entweni zonke ezinene. Sibisa ama election lawa misiwe lapha nalapha lingakunanzelela. Sinanzelela ukuthi kunzima kukho konke abantu bayabhubha abantu ngeCovid. Siyacela njengoba nomongameli welizwe ukuthi bakithi bantu bevungu akelihlale phansi. Ringa hamba bahamba kungafiwa kuzama ubala abantu abalutshwana bangu 30 siyabathanda sibi labantu abasichileyo isihlobo sethu kodwa nxa kuthiwa abantu bangu 30 kaba bengu less than 30 emachurch asimeni kulamabhora adlala ama social soccer siyacela akeli meni ngamabhora lawo sizafika isikhathi uhulumeni asitshele ukuthi asenzeni so asenzeni so okwakathesi bakithi lingakubona ukuthi kufiwa njani lokuthi umkhuhlane lusumemethe konganani lizafica ukuthi kumele sizamene ukunakekela okhunywa nguhulumeni simeni konke sikwenzayo kodwa akakula muntu obanjwa ngamandla but uhulumeni uthi asizamene ukuthi sihlatshwe songenini
njengommeli wesigaba ngeziphi inhlelo osuzifezile selokhu uqalise ukumela sona leso sigaba
uhlupho esilalo kakhulu evungu ngalaba amasela enkomo inkomo seziphelile kodwa ngithi mina hayi umbuso wamasela ususiya ekugcineni ngoba sesibambane namapolisa ngibonga kakhulu mama umziziwa udispol wethu eGweru district kule operation esayenza ekhona manje abantu ngiyalicela ukuthi sincedisane namapolisa ukuthi sibatshele sibanikele ukuthiwa tip off ukuthi amasela enkomo atholakala ngapha esami sicelo kakhulu ngesothi lingesabi amapolisa omthetho akhona nxa sihlala namasela duze kwethu asikhulume nini siwatshele amapolisa ayakwazi ukuthi azabobopha njani abahambise njani emthethweni thina singathatha umthetho siubeke ezandleni zethu othina sithule singakhulumi ngoba inkomo zizabe zilokhu zitshontshwa izifuyo phela kutshontshwa inkomo kutshontshwa amadonki sokuze kutshontshwa le nkuku bakithi siyacela ukuthi asincedisanini lamapolisa abhode endaweni zethu kathesi njengoba nangikhuluma ukulwa sithatha imiphefumulo yabantu ake simenini sitshiyane lokuthi ungazondiswa ngumuntu suthatha ingqamu ugwazi suthatha ibhemba ubhembe kunabafana abancane sibele abama 15-18 years siyakwazi indawo ezinengengenge iziqambi ngamabizo ngoba amapholisa ayabhoda yekelanini bafana ukuyanatha utshwala lokuthi libe lisithi linganatha selisilwa labadala asikuyekele nini sesilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu wonalo umnyaka wodwa phose enxa esile 4-5 ngokugwazana indawo zinenge ngokugwazwa abantu indawo zinenge okubulewe khona abantu ngikhuluma nje last week ngeThursday bambulela omunye umuntu wakithi futhi asikufisi lokho khuluma nje futhi omunye ugeciwe khonapha eduzane khonapha eduelo wakwelo road asikuyekele nini ukulwa akusebenzi umthetho ukhona ungezwe ngani umuntu ukwenzela ubuntu obuhlungu ukuphambanisile hamba emapholiseni aseduzane lawo
lo ke bekungumnumzana Omega Sibanda omela isigaba sevungu edale lephalamende engowebandla lezanu PF ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
siyabonga Chris Sabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu Sikhangele ebezihamba phambili Kufe abantu abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 nge COVID-19 izolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 belomkhuhlane lo. Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi uzancwatshelwa eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. Umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usexwayise abasekeli bakaZuma ukuthi batshiyane lodlakela abaluqale izolo betshisa izimota. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontungamelinkomo, Nkololo Gwana, Wamatukanduna.